wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani zulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Amalunga ezanuPF angamakhulu amathathu abikwa exexebuke aya kubandla leMDCT.
Into leyo yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unyo vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngiyona amandla aseleki ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa.
Kambe ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okwenziwa libandla leMDCT kuzaphathisani? Abasekeli beqembu le-Highlanders kwele South Africa babumba inhlanganiso yokuphathisa leli qembu.
Injongo yayo ukuthi sihlanganise abantu abangama-business people nabo bonke nje ama-supporters e-Highlanders sifuna ukuthi sincediswa kanjani iqembu lethu elingathi selisiye ehlathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasekeli bebandla leZANU-PF abegogwe abangamakhulu amathathu babikwa bexexebuke kuleli bandla baya kwele MDCT. Laba bantu abagoqela umnumzana Innocent Jodo owayedume ngodlakela babikwa beze emhlanganeni weMDCT owenzelwe edolobheni leKwekwe izolo. Kodwa isikhulumeli sebandla leMDCT kuhlangothi lwabatsha umnumzana Brian Dube utshele iStudio 7 ukuthi intsha yebandla lakhe ithwele nzima esigabeni seKwekwe lapho okudabuka khona umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Ngapha eMidland abantu babo tshwa bephonga uhlukuluzo behanjiswa emadala especially iKwekwe and Gweru. Into leyo yenzakala kakhulu ngenxa yokuthi unyo vice president ufuna ukuthi abantu babekwazi ukuthi maybe yena ngiyona amandla aseleki ngapha. So abafana bayahlukuluzwa bebotshwa ngesibili sahamba ekhothi labantu abathathu. But they acquitted in court. This all was a hamper of only four, and eventually, I'm a prosecutor. I live in a court, then there were there. I'm a police officer, Ravi, sitting in the other in the end. And in that, they were I was a police officer. Right, and yes, change so very gently of they are still continuing rather than pushful of the
baya basuke la yini abasakhulayo laba bebabophe kumbe kuyabe kukhona okwenzakeleyo?
Kuyabe kungela ukuthi umuntu yabenzeni into engekho emthethweni. Laba kwenzayo ukuthi vele baphonga ukutshaya abantu la ngakutshela ngeKwekwe. IKwekwe kule by-election endizo. So bona abantu yi-minority khonapha eKwekwe. So abakwenzayo ukuthi baphonga ukuthi bana bakwazi ukuthi lo muntu ngo-MDCT. Seke ukuthi noma ukuthi sikuzwe uhlabela ukuthethisa uzibani sethi kuvalela.
Lo-ke ngumnumzana Brian Dube, isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseKwekwe. Ukungangeni kukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalela ePhalamende okwenziwe libandla leMDCT sekuchiya abasekeli baleli bandla betshiyene imbono. Abanye ngabathi ngabe leli bandla langena ngoba izigaba ezilokhetho zazingeze bandla leli kungakaxotshwa amalunga abumba ibandla le-renewal team. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF umnumzana Impehlabayo Malinga endawonye lo councilor wedolobho le Harare umnumzana Peter Moyo oyisiphathamandla sebandla le MDCT onguye osungula lingxoxo. Mnumzana Maling.
Yenzwile. Baba Moyo, lokho okusukhuluma kweinternal politics zezane PF izinto vele la ongazisisiyo ukhuluma ngento zobale ma newspaperini and akula ndawo noma yichurch noma esontweni noma la yini boyo kathesi izihlobo zakho obhuti bakho wazala labo bakhona abanye ongakhulumelanisani labo yinto vele ukudala kwabantu kunjalo and so lokhu nxa abanye abantu sebengasayenzi kakuhle lama policies ezana PF vele into eba natural into yadalwa uNkulunkulu siyabafaka eceleni siyenze okwethu kuyaphambili lani kuwe MDCT esikubala ema newspaperini siyabe sikwazi iqiniso and asikungeni thina okwenu likwenzayo lathi siyabe sicela ukuthi lani lingazami ku understand kumbe ukuexplain ebantwini ngoba likuzwisisi izana PF yiparty eyadalwa uNkulunkulu yiparty elama policies abambekayo lina lebecabanga ukuthi umgabo kaphuma umgabo kaphuma ephume siya ngapi umdala yena eqeda ukuvotelwa ngabantu umdala ekhokhela elizwe lethu njela simlandela sibaningi into enifuze bewazi ukuthi wena omthandayo asomuntu ukuthi wena omthandayo sikuthi ungathanda elizwe lonke lathi simthandayo siyabe singa expect ukuthi athande elizwe lonke ngoba bakhona abatshona bephikisa lo nkulunkulu enjalo waphikiswa ngusathane usathane wazama ukuvusa eyakhe ifaction ezulwini wehlula wahamba kathesi usegehena ulindele abantu abanjengani abasebenza lezi nkotshane lezi tabane lezi bathi nama-human rights umuntu esenza into engahambelani lo nkulunkulu so into le nje semdala azoke sibe siyilandele thina singabe ZANU-PF iZANU-PF yiphathi ebusayo ibusa up to 2018 Ngo-2018 njalo sizathola amanye ama-votes. Mhlaka 10 June, iZANU-PF yayithatha ama-seats wonke lawa elasipha wona. And siyambonga ukhomisara wethu, vice commissar wethu, ongobaba uTswangirai, uyasikampenela, ubetshela abantu bakhe ukuthi bonke befake ama-spoiled papers. So iZANU-PF siyathaba kakhulu ukuthi ubaba uTswangirai uyasincedisa. Angaphinde senza njalo nxa sizamkhopta simfake ku-Central Committee yeZANU-PF.
Hayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo usipha imbono yakho.
Ye, hayi uyakhuluma umnumzana. Hayi akula mntu ongazozazidakisa. Xa izindaba ezenetsha nawo ezanu-PF ngabahle bazithulele. Yiko kule botshani zonke lapha elizweni la wazikhulumele unasingene uthemba mlisa ekhuluma ukuthi uzibani uzizani yiko abakhulu bakhulu lelizweni kenapha ebotshani iZANU-PF yedlele le botshani abanye babathatha ku-ZBC ngale zathona vele lamabhrugu asesemadolweni kuyaziwa kuserekhodini bazama ukuthi khona ibotshani zingebz yibo gcelinye ibotshani kuZANU-PF kona ngakhi so abaningi bangikhona bana labafazi yesidlini kwaphana abantu abadala esiyakusiliswa akunamanyala esayizi lawo iZANU-PF ngabahle tulele isikhathi sabo sesikwabile thina sisafuna ukusetshenziswa njengabantu abangafundanga.
Hayi ngilusizi bengithe khona ngokugcina umbuzo wami. Hayi siyaqhubekela phambili ngibona ungani umnumzana Malinga lapha la usefuna nje la ukuphendula.
Yeah, mina mphendula ngisithi nawethu uthe usifonela ukuthi sikhulume ngama election lawa khona So ngizathatha isikhathi leso ukuthi hayi ngingalwi lo lomne wethu weMTCT kodwa ngicela abantu ama electoral voters abantu bonke abazijestayo ukuthi thina kuzana PF siyacela ama voteni lonke lisukume ngobuningi mhla ka 10 June abantu bezana PF bengene ehofisini yikho kuphela ngicelayo ngiyabonga kumne wethu weMTCT ngiyabonga kulawe osifangile ukuhlelo lokuthi abantu besilale ngiyabonga kakhulu
hayi lati siyabonga ngoloke ngumnumzana imphlabayo malinga ilunga ledalela Central Committee yebandla lezano PF ubexoxa endawonye lo councilor wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo oyisiphatha amandla sebandla leMTCT le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz kwezemidlalo abasekeli beqembu leHighlanders abahlala kwele South Africa sebebumbe inhlanganiso yabasekeli beqembu ezaphathisa ngemali lokunye okunjalo sixoxelo Abel Khumalo omunye wabasunguleli inhlanganiso ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
ya inhlanganiso esiyenzile le ngeyama supporters eHighlanders akudiaspora special ase South Africa qale lapha eSouth Africa sazoya nakwamanye amazwe abo kuTswana.
Injongo yayo ngeyani?
Injongo yayo ngeyokuthi sihlanganise abantu abangama business people nabo bonke nje ama supporters eIslanders sifuna ukuthi sincedisa kanjani iqembu lethu elingathi selisiye ehlathini ngoba alinamali alinama players aright. So ukuze babe nama players aright kufanele sibaxhase entweni ezinjengemali. So sikhuluma nama business people abakithi ukuthi bangasisiza bancedise iqembu lethu leli. Sizovula le shop lapha eGoli ezobe ithengisa zonke nje into zeIslanders. So ukuvula leli iqembu kuzophathisa iclub hayi thina iclub kakhulu.
Ya ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho esikuzwayo kubana umnumzana Jinga Dube uza khona ngapho eSouth Africa ukuthi athengele iqembu leHighlanders ibhasi.
Uthinga akathengi ibhasi uzobhadala imali ejuti yiyadizishota. Sihleli phansi nje ama supporters lapha eSouth Africa sathola ukuthi imali efuneka ifika 100,000 rand. So yena ngokuyithanda kwakhe iqembu wasesithi uzosiza ayikhiphe leyo mali iye-clear lapha ne-board.
Lo ke ngu-Abel Khumalo umsekeli weqembu leHighlanders obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Senator Sthembile Mlotshwa weMatopo obeledili elikhulu lamuhla khona le eMatopo ethakazelela iminyaka engu-50 njalo esethula idlalade lakhe elithi umntanami lo. Ye usengumculi uMamlotshwa.
Ingoma kakhulu kakhulu ngeze izixwayiso zonke. Yonke zezithupha engiyikhiphileyo ziyisixwayiso ezinye ziyancoma ngezokunoma.
Isixwayiso lapho lixwayisa ngani?
Ingoma yokuqala ithi umntanami lo. Nami lo ngayibhala ngibhala ngibona umntana nami ukuzimisela kwakhe njengoba ngile mntana oyedwa enkazana izibono sezimisela ukuyakwenda. Ngase ngibhale ukuthi umntana nami lo ngikhangela ukuzimisela kwakhe, ngikhuluma ngokukhula kwakhe, ngikhuluma ngokufuna ukuthi ngifise ukuthi aphatheke njani nxa umuntu emthethe ngoba eligugu lami. Kodwa-ke wonke umama oyizwayo angayithatha ngayisebenzise emntwaneni wakhe. Then enye ithi iqalani likhule igqwayisa abantwana. Nxa ngikhangele yami indlela ukuthi angisazizange ithuba lokuthi ngifunde ngifike lapho engifuna khona, ngenxa yokuthi ngaba nomntwana ngiqede form 4. Angisazizange ukuthi ngizize ukuthi ngifunde ngesikhathi. Se sengihamba ngifunda ngambhidana, nihlanganisa lo mende lo mfundo. Kunzima kwanisande ukuthi uqale uzinikele ufunde uqede. Ukhulu uqede uze ukwanye uzibe lento nazo ukwane zakho ukuthi ukhone ukuqalisa le izikwayisa ezikhona khonapho eRobben. Eyinye ngeHighlander. Highlander isimangaliso. Ngikubani leqembu elingalamnikazi elingelo muntu wonke leyo nyazi ukuthi ayile ndaba zayithanda ukumangalisa futhi mangaliso ngoba vele abazange babekwazi ukuthi ingoma le isetha leyo mntanami yasasiyele emtadeni omntanami ngayihlabele emtanami emtadeni omntanami kwayethuka sile abakoba abazali ukuthi hawu athi uma mazali akahlabele hlabelele imkhwenyana so ngacima khonapho nje babayihlabele ngenxa kule mdlalo bathi hhayi ise ngoma yethu ile ngokolo sawundi ngenxa yeyingoma eyodwa. Ngifuna ngubatshele ukuthi ngisizi ngiyayipheka mbeka ingoma le kanisekajeniyarobeloke ngiyipheka ngiphekele ukuthi kayiphume ngoba sengilesisingelukisiye ngisaka-12 March. Ngazitshela-ke ukuthi hhayi no ukuba surprise-ake ukuthi ayisisiyama ibimahara ibuya lokunye elingakwaziyo elingazanga ukuthi ngiyezepolitiki kuphela ngiyakhangela ngihlawulisisa into zonke nje ebantwini.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Sthembile Mlotshwa yena osengumculi. Sizaqhubeka njalo ngalolu daba kusasa. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibongeke uSthandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwabo mama ezindaba zabesifazane. Lapho ke uSthembile Mlotshwa ubecula lo Jazz Marabini. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impela sonto elichukela. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kungeviki ezayo. Lilala.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.